lapha njengedale elikhulu ele Triple C Citizens Coalition for Change ethiwa Citizen National Assembly sihluza ke udaba oluhlangana lelizwe lethu ikakhulu indaba yokuthi kulama records ayenziwayo angekho emthethweni ukukhithwa amamembers ayikhethwe ngabantu kuhle uParliament kufakwa laba bafunwa umnandakwa kuma-by-elections akhona abantu bethu besaliswa ukuthi bancintise okungekho emthethweni. So sizayihluza le ndaba siyifake kuZulu siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphume yini eParliament kumbe sise silokhu sikhona. Nxase siqedile ama-consultations esizawenza loZulu jikelele sizajika njalo kini silazise ukuthi i-position ethethwe yiparty ngeyokuthi. Okwesibili ngokokuthi sithe thina asingeke simelele iParliament kuphela yokulwisa indaba le namakhotsi izwi ligqotha likhuluma lapha. Siza khipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action eyokuyangena ebantwini sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe, sigwinye, siqine ngoba silwa lo muntu ongenandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphendukiswe. Ama-constituencies lapho abantu bethu abayalisa ukuvota khona sifuna ukubona abantu besukuma bebhala ama-petition besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli baba abafunayo hhathi ababe bebafakele bona.